Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 10 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni we Bite Bridge.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika.
Izakhamizi zeGwanda lapho okucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zalo zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsika mtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo ngelokuthi zidinga imkhoba.
Bagcwele esigabeni sakomathe ngengafika ngababona bengithenga nje izimbuzi, so ngithola ukuthi bathengisa izimbuzi abazithathe ebantwini bengazange bazisebenzele.
Silengxoxo lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasimanda.
Lingabe lombuzo lithi kanti njengoba MDC abatwabeni bayathathwa lenzani, thina sesizamile konke saye ekhothi.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lababulawa umkhuhlane we COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izolo lolugatsha lwazise ukuba kulabantu abangamachumi amane lantathu ababanjwe igcikwane le coronavirus. Sikhathi sinye kubikwa kungela loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Abalegcikwane lelizweni sebefika phose inkulungwane ezithiya kalombili 7994. Kuthi ababulewe yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amabili 229. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni we-Bite Bridge. Sokuke kwaba lokutshengisela okufanayo emngceleni lo lanxa kungabanga labantu abaningi njengalokhu okwakukhangelelwe. Abatshengiselayo laba bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esihlalweni ngoba esehluleke ukubusa. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika. Kusho ukuthi lolo soluthelo lwenzakala nokubhikisha okwenzakala ngase embassy yaseZimbabwe lapha ePretoria. Kwenziwe nje ngamaqembu nembuthano yabantu abancane akade befuna nje ukuthi babonakalise ukungaphatheki kwabo kahle ngendlela izinto ezenzakala ngayo lapha kwela seZimbabwe. Siyazi ukuthi kuqhubeka kusiya phambili kunamabandla nembuthano eminingi lapha eSouth Africa engajabulanga ngendlela izinto ezenzakala ngayo kwela seZimbabwe. Okusho ukuthi bonke laba nababa bafisa ukuthi babe yingxenye yalolubhikisho kuvalwe ngempela ukwenzeka kwezinto laphaya emngceleni ukuze iZimbabwe iphatheke izubuhlungu bokuvalwa kwezebhizinisi. Esicabanga ukuthi kuqhubeka kusiya phambili laba abahlela lolu hlelo lokubhikisha kusho ukuthi sokungaze kugoqela amaqembu ezembutho ezombusazwe aphikisayo lapha kwela seSouth Africa kanye namanye neminye imibuthano eyamalungelo loluntu okungenza ukuthi sigcine sibona mhlawumbe imncele waphakathi kweZimbabwe neSouth Africa suvaliwe ukuze mhlawumbe bathole ukuthi uhulumeni walapha eSouth Africa bathu kukhulumisana kangcono nohulumeni waseZimbabwe kusho ukuthi ingxoxo sisaselapho mpela ukuthi kube nombhikisho omkhulu kuvalwe ezomnotho kuleliya kuloya mncele
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus sizwa kuthiwa kungani kunganeno lezinsuku ngokubona kwakho kungakubangelwa yini lokhu
siyazi ukuthi izinga elokuhlola abantu kumbe ukutesta ucwaninga lithe ukwehla ngakho ezinye izibalo esizitholayo ezikhomba ukuthi soku kunabantu abangaka abanomkhuhlane azona ngempela ngeke sisho ukuthi zikhomba kuyikhona khona ngoba uhlelo lokucwaningwa lwehlile kakhulu uhulumeni akasalugijimisa phambili ucwaningo lolo lokuthi kubheke ukuthi abantu bayagula na ngokokuqala lokho kanti ke futhi okwesibili siyacabanga ukuthi ngoba sokungathi kuyaqala ukushisa njengoba sisazi ukuthi lo mkhuhlane uhambisana nokubanda kakhulu lapha kuzwekazi laseAfrika kakhulu lapha eMzansi Afrika siyazi ukuthi sokuyisikhathi sokushisa kungakho ngoba siyazi ukuthi umkhuhlane wophepha lo uhambisana nalo mkhuhlane weCovid uhambisana ke nokubanda kusho ukuthi ukwehla sokungabangelwa ke njalo ukuthi sokuyaqala ukushisa kule ndawo
umnumzana Vusumuzi Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekwobulawayo zakhamizi zeGwanda lapho ucashangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsika mtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo nelokuthi zidinga imikhobo izakhamizi ezimbalwa zikhala ngokuthi imbuzi zazo zafa zatholakala zilamanxeba entanyeni atshengisa ukuba zamunywa igazi izanuse lezi sezihleza thola ixesha lokuthola izifuyo uAlbert Ncube usethulela loludaba ngugcweleyo eseGwanda
izakhamizi zeGwanda phansi kwezinduna uMathe uNhlamba kane loMarupi zikhala ngabothi kamtanda okubikwa bethatha izifuyo zezakhamizi besithi bakhipha imikhobo emakhaya sixoxele umnumzana Edgar Ncube osuka eSimbuka
ibahluphile sibili bagcwele esigabeni sakomathe ngike ngafika ngababona bengithenga nje izimbuzi so ngithola ukuthi bathengisa izimbuzi abazithatha ebantwini bengazange bazisebenzele angikwazi ukuthi imisebenzi abawenzayo uqinise kokunganani ulamanga okunganani bar okukhona kukhanya bathi bona bale zinto abahamba bezithatha ebantwini kumbe bezikhiphe ebantwini ezikhanya nganezinto ezingaqondanga so hhayi ukuba khona bakhona sibili kanye abaphezu kwawo umsebenzi wawo
othi kamntana laba kubikwa bethiya bexabanise izakhamizi emakhaya ngokwetheza ezinye ubuthakathi phansi kwemithetho kuleli kulicala ukwetheza umuntu umlando kuloya ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
le MDC Alliance lithi iCommission ebona ngezokhetho eZEC yayimele ingavumeli ibandla le MDCT ukuthi lixotshe amalunga alo awedalele parliamente sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Lingabe lombuzo lithi kanti njengoba MDC abatobeni bayathathwa lenzani thina sesizamile konke saye khothi saya kuzeki sabhala okuthiwa ngama objections hayi abazange babe lendaba lakho sina siyakwazi ukuthi zeki bathi libandla elizimele lodwa abathi ngesikhiwa is an independent commission kodwa ngokubona kwethu hayi ama institutions eZimbabwe kusuka emapoliseni kusiya emasotsheni kusiya kuzeki kusiya wonke lawa ama institutions egovernment afanda aphe udemocracy hachi se sebenzelana lezano
ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha?
Izano iyesaba kakhulu iMDC Alliance njengoba lisazi ukuthi namhla lokhu ilegitimacy kaZanu PF ukuthi ibuse lokhu isolwa ngabantu. Sebefuna ukuthi bangene eParliament umnyaka lo ungakapheli, ngingathi singakafiki ku-2023 sebebambene la le MDCT kakhuphe baguqule isisekelo sombuso. Isisekelo lesi bafuna ukuthi electoral law ithi umuntu oxotsha omunye eParliament, sithi party thize exotsha umunye MP eParliament yiyo evunyelwayo njalo ukumbisela kungalama by-election. Bazama ukuvikela ukhuphe ukwenzela ukuthi engayangeki ungaya kuma by-election ama members of parliament uza bamba insiba zejuba kuphela. Yikho ke bafuna ukuthi kungakapheli umnyaka yonalo lo 2020 kusiya ku 2021 kahle baguqule isisekelo sombuso ukwenzela ukuthi izano ingaxotsha umuntu eParliament, iMDC ingaxotsha umuntu eParliament, iMP loyo bayaphonga uhlomelo omunye kungalama by-election. Yikho ke liqinga lokuncedisana bebulala umbuso wabantu esithi rule of law, human rights, le impartiality yama judges. Yikho ke abantu abaningi abeZimbabwe bayasitshela ukuthi hayi lingazihluphi ngalokho lokuphendulana labo liqedisa ikhadi, kufana lomuntu oxotshana lomuntu omthathela izigqoko egeza wasexotha isilima nomuhlana lubaleka lesigqoko sakhe. Abantu ababonayo bayakuthi wena oxotha isihlana lowo ngunjani ohlanyayo. Yikho bayasixwalisa sibili ukuthi hayi lingazihluphi ngalaba abantu, bayekele nini sevele sesiqede ngabo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingxoxo mpikiswano ebikhangelelwe ukwenziwa ngumongameli Donald Trump lozancintisana laye umnumzana Joe Biden ngolwesine kuyona le iviki ayiseyikwenziwa. Abaqoqa lolu hlelo bebethe njengoba uTrump wabanjwa igcikwane le-coronavirus kwakuzamele benzele ingxoxo mpikiswano besezindlini zabo kusetshenziswa umabonakude, kodwa uTrump wala lokho esithi ufuna ukubhekana lo Biden mathupha. Ele Australia selehlise inani leziphepheli ezemukelwa yilelo lizwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafo wembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zilakho ukuhlaselwa indlala ngomnyaka ozayo ngenxa yokuqonga kwentengo yenhlanyelo okuzadala ukuthi iningi lazo lingalimi. Inhlanyelo elesilinganiso samakilogram amahlanu, i-5 kgs, ibiza amadola emelika alichumi lanhlanu, $15. Lanxa uhulumende elohlelo oluthiwa mfumvudza intwasa olokuncedisa izakhamizi ngenhlanyelo kayisibo bonke abayitholayo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezitolo ezithengisa inhlanyelo kaziyamukela imali yakuleli osekuthe iningi lezakhamizi lisehluleka ukuthi liyithenge ezitolo. Lapho etholakala ithengiswa ngemali yakuleli iyabe ibiza imali emangalisayo. Izulu liqalile ukuna endaweni ezijineyo zelizwe kule viki, kodwa izakhamizi esixoxelazo zithi azikaqali ukulima ngoba zingelanhlanyelo. Uhulumende upheze ezinye izakhamizi inhlanyelo phansi kohlelo lokulima kungasetshenziswa amakhuba olwegatshompo kodwa layo kayeneli ongadala indlala kuthi unkosikazi Siphathisiwe Mthombeni owesiliko eGwanda North.
Inhlanyelo kagatshompo siyitholile sibili sesilungiselela ukulima amagotha esigebhile but into esuke ibe lusizi ukuthi imlutshwane njengomuntu bephiwe 5 kg and asilandela esingangezelela ngayo njengoba inhlanyelo idura kangaka okutho ukuthi vele kuzaphinde kube yindlala futhi ngoba abanye kabayitholanga layona le kagatshompo.
Emawane eGwanda bathi kabakayitholi inhlanyelo esuka kuhulumende kungakho kabakaqalisa ukulima lanxa izulu linile. Wuthu mnumzana Gabriel Pondo.
Sihleli so emakhaya vele akula lo muntu osengele emasimini. Ngendlela yokuba inhlanyelo vele kasilayo. Sichayile ugatshompo sibili sichayile kodwa bese sisaphiwa inhlanyelo siyaphiwa inhlanyelo hayi. Kuthulisile sikwazi ukuthi kanti kungabe kuhambani. Inhlanyelo iyadura. Dura lokhana kokuthi vele manxa iyabiza 10,000. Yena umbalisi kangaza kayithenge la yona leyo 10,000 ngoba ha kuphezulu kwamandla ethu lokho silibukele so izulu liyana. Abantu bayakhala baphoka ukukhangelana akula loyacela inhlanyelo komunye.
Umnumzana Lunguza Mlala odabuke ekhezi uthi yena uhola imali akuleli kungakho kasoze nelisa ukuthenga le nhlanyelo ethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Imali okhuluma ngayo leyo asiyomali esiyitholayo thina sikhuluma ngemali sikhuluma ngamabhondi. Imali vele engasebenziwe in fact ayingithengi inhlanyelo sengabalimi thina kuzasi-affecta kakhulu so vele hayi loku kuzasilimaza kakhulu hayi njengathi abalimi siyeke besizama ukuthi silime emakhaya suze siphumelele.
Obona ngezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Innocent Nyathi ubike ukuthi sebethola amathani enhlanyelo angamajumi ayisishiyagalolunye kodwa uduba ababhekane lalo ngolokuswelakala kwezimota zokuthwala inhlanyelo isiya kubalimi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxalo nkosazana Loveness Wesa, umculi, yena osichasisela ngenhlelo asiqhubayo ezokwelapha ekhona pha eMelika.
Anso profit umfita but ngiyakwani futhi either nginikwe i-message or ngiboniswe ukuthi umzimba ugula ngaphi ngalesi sikhathi. Umuntu lo ufuna ukulatshwa ngapi ngalesi sikhathi. Nxa ukuthi kulezihlahla angikabizazi but nxa ngifika ekhaya ngilethemba lokuthi nxa ngingena lami ezihlahleni ngisithi sihlahla ngicela unjengise ukuthi ulapha ngapi emzimbeni. Ngiyakwani ukuthi izihlahla lami sengiyibonise ukuthi zilapha ngapi emzimbeni. Right now ngisebenzisa kuphela inhliziyo yami kuphela. Ngivula inhliziyo yami uNkulunkulu letha uthando lwami through inhliziyo yami ngilaphe ngincedise umuntu lo ogulayo. Ngiyenza njalo lami ngiyenza imeditation ngikhuleke ngihlale phansi ngibe lo muntu lo ofuna ukulatshwa loba engekho kimi loba ese UK loba esengapi. Yes ngibona ama miracles esenzakala. Ngibona abantu abakukhoma sibili emsibedlela sebeza kuthiwa sebeza hamba bephuma kukhoma besila. Ngibona abantu abalama cancer besila. Ngibona abantu abaparalyzed besila. Ngibona abantu abalezinto ezihluphayo njengama relationship, abantu abadinga imisebenzi besila.
Sesibona sokwaqhamuka leli gcikwane le COVID-19. Lokhu okukholelwayo kungaphathisa yini abantu ukuthi behlise impawu ze COVID-19?
Angizichayisifu ukuthi mina ngiyalapha, mina ngiyayenzani, hayi. Ngile ama practices engiyakunika wona very simple, even abantwana abancane bayakwenza very simple. Noma umntana akho enganzi kuhle esikolo bona lama bakuthiwa ngodandayethu, hayi akula muntu ongodandayethu. Siyalinika ama practices okuncedisa ingqondo okuthiwa ngesikhiwa ukubalansa, balancing of left brain le right brain. Ngoba ingqondo yomuntu sisebenzisa only i 10% to 15% yengqondo. I brain in 90%, 85% to 90% ngayisebenzi ilele. So nxa sisenza ama practice lawa, sisenza ama meditation, siyenza usiletha ama messages a positive engqondweni emzimbeni wethu, umzimba uyalalela ube suqalisa ukuchwapuluka, ama cells abese akade selele aqalisa ukuvuka. Kufana lesihlahla nxa kade ungasitheleli, plus asithi thina abantu bengayi kudokotela. Kwesisikhathi abantu bayabuyela kudokotela, udokotela abatshela ukuthi wena kanti sokuhambe njani into zingani sizitshintshile, into sengani sezifunga ukuba normal la. So isifiso sami ukuthi ngincedise iningi labantu, especially bonke ukuhlangana labale i-HIV. Dinga at least 1,000 people engizasebenza labo. Ngifuna uzoyenza ama practice lawa lami nxa ulokuhluphayo, ungitshele after at least 3 months. Akula zihlahla ezi-involved, akula nto ezinjani njani, awubambi lutho. It's just you lenhliziyo yakho.
Wena wazakala ungumuntu wezomculo lemidlalo, njengoba wake wasebenza nje emakhosi theater, ulokhu uqhuba yini ezomculo lemidlalo? Kwini ongakutshela abalandeli bakho, ama-fans akho?
Mina ngilokhu ngicula, ngilokhu ngigida. Owenzakalayo empilweni yami bengilokhu ngigida, ngicula, lengibona ngihamba ngisiyahlabela lama-artist we-Hollywood, konke lokhuyana, into zazimnandi zinjalo. Kodwa-ke ngokubona kwami ngibona ukuthi uNkulunkulu ubele something abemele ukuthi angibonise ukuthi ngincedise abanye lami, not just mina. Ngase ngilimala, ngama ukugida, kwayenza njani. Ngikhuleka la kuma-ancestors ami, ngiyabhelieve ukuthi mina okhokho bethu bale ulwazi ababelwazi. So ngiyabona ukuthi khonapho yikho ngathi khona kulesintu phakathi, ngoba isintu yikuthi ngiyabiza okhokho bami. So now nxa ngibuyela estejini ngisiyayenza engangikwenza 10 years ago, kuhlangene lokuthi ingoma yami nxa ngiyihlabela umuntu oyilalelayo uselapheka. So ama-performance ami azatshiyana kakhulu. Umuntu onke yabebuya ezongilalela ubuya nxa ukuthi kade le back ache, kumbe i-headache, kumbe kuyini. Nxa esuka kumele i-headache liyana ibe isingcono. Nxa ingekho ngcono, siza continue kalalele ingoma, anti uzathenga i-CD kumbe ingoma eyi-1, hambe uyeyilalela ucele la uNkulunkulu ukuthi akuncedise ukuthini kusile, ngoba ingoma engizihlabelayo ngeze message yokusilisa. So that's really i-message engiyisebenzisayo mina, ngiyenza egcekeni. Angila kuthiwa kumbe kuyafihlwa, hey, into zami khona ngani ngizokunyanga, hey, kwenzela emagceke emfihlwa. No, ngikwenza anyway because it's for everyone. Ngikhule ngiyi-Christian, but ukuthi ngiyi-Christian, ngiyi-Muslim, ngilokhu kuyadivida abantu. Uthando, if love is a religion, yikho engiyikho.
Leyo bekuyingxoxolo kosazana Loveness Wesa Mcubi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ekhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edale lePhalamende engowe MDC Alliance.
Ya mnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bakithi.
Ye, ungasitshela ukuthi siyabona ukungathi akula kuhlaliseka elizweni lapho ngendaba zezombusazwe, i-politics. Ibathini abantu eBinga kapho nxa likhulumisana ngodaba lwamabandla wona la MDC Alliance le-MDCT?
Akwazi into le abantu sibaingunda basakwazi ukuthi benzeni, abasazisisa ukubingele kuhamba ngoba kanye ipolitiki sezitshintshile, ngoba abantu bekwazi ukuthi bena ngivotele umuntu wabo kuyabe ngumuntu wabo kuze kuphele. Manje lokho sekwenzakala ukuthi abantu bavotele umuntu kodwa sokukhanya sekulentinibanda, kukhanya sekuba-confusion, kuyabe kufuna ukuchasiswa sakuzisinda abantu basitresekile amanga amazi.
Manje ngokubona kwakhona kuyini okumele kwenziwe ikakhulu sikhangela ukubana ukhetho luyeza maduze kungela kulungiselela.
Ya ubuse bakona izindizi ukupolitics ningi kakhulu endisikhangela ukuthi sine 3 years elokhu phambi. I think okubalele kwenziwe kathi ukuthi kungene ebantwini abantu bechasisele ukuthi kwenzakalani ngoba abantu abasakwazi ukubakhohlisa izinto leza sahambe njengenjayela bayazi. Then ngikhangelele ukuthi i 3 years le hayi isikhathi esiningi sikakulo ukuthi baza kushisisa abantu beyazi ukuthi kuyini okwenzakeleyo kuyini okuzakwenzakala and kufanele benzeni bona njengabantu abalamalungela.
Kodwa-ke siyabona ukubana bakhona abanye asebexotshiwe okhansila lama MP esigabeni sakho khona ngapho siyazi ukuthi uxotshiwe omunye uMP uDubeko Sibanda. Ubakhona yini amakhansila axotshiweyo esigabeni sakho?
Amakhansila bebengakangenelwa ngaxotshwa kuDubeko Sibanda yedwa umxotshile uSinampande uSeleda wedinga ngoqaleleni so edinga besingabantu abathatha babele ephalamenti senzele ngedwa so kuthi ukuthi uxotshwa lokho kukhanya kukonfitike nawo ubuvi bakhona abantu abazuza right abantu bayaxotshwa njengoSinampande wafaka umuntu wenkaya endaweni yakhe kuloko abantu abakuzwisisa ukuthi vele kwabani.
Sichiye zombusazo ke sikhangele ezomumo wendlala siyabona ukubana izulu selike lakhiza kwezinye indawo kunjani khona ngapha?
Izulu linile ngathi Harare lawayo kathi sivila ngiyafika nje ngivela kobulawa bekunezulu I think 43 days imfula yagelezi kodwa lapha kithi Harare kungukufefeza kwezinye indawo kuthi indawo ezinye zokuzotile and sikhuluma kanje I think nxa lingananga ngeviyo nale kuzoba nomonakalo omningi ngoba indawo ezinye azisabangokunada endaweni zabolwane isaba konke ngalelusuku lwesiyadindi abantu abalamandla and kuzidulile empati nje bengikhona nje zama ukuthi sifanekuthiulungizoyidam but ngokwa-next year kuze kubamba amanzi akulamanzi kathesi abantu banatha i-5 20 kilometers kuzambeli ngokwayo.
Sike sakubona emapikitsheni enkundleni yokuxhumana i-Facebook ungani ulenhlelo ozenzela isigaba sakho khona ngapho ungasitshela ezinye zenhlelo zakho?
Ngikathi inkinga enkulu kakhulu indaba yamanzi wonke umuntu ukhala ngamanzi emthi ngabe liyasincedisa ngabe liyasidingela udona ngabe nayo i-government ayisekho engancedisa amadona lawo bakhala ngemali so esikwenzayo sizama ukuthi kubuthanisa nje nezakhamizi lokho esinakho okulitshwana ngokuncane esiyabe sinako omunye kuyele fotoro omunye kuyele kuyelolwazi sizama ukuthi sincedisane ukuthi silungiselele iminyaka ezayo ukuthi nebizolo lenganandi belihle then kuhamba amanzi ukuthi abantu bezkuncedakali so sinamadamu amathathu empati endaweni zesaba ngapha esiya mambili then sibili lelinye lapho ekenyanga lapho ethini na uDube Sibanda amadamu lawo ukuthi siwachwethe sekuludubo lwamanzi ukwathisa akusela manzi yatisi nje kusasa ngiyavuyela ukuthi ngedinga amanzi ngemota almost 10 days ngihambisa lapho kwakhiwa khona so kungathi sokusibisela emuva and sikhangela ukuthi izulu lingabuya entime nasingakaqhethi nesilenhlelo zamaklinika but konke lokhu sokumise zidakula manzi.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalalela
nombongile kakhulu dala umbabeni.
Bekungumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edalela ephalamende ebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilaye. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni weBeit Bridge. Izakhamizi zeGwanda lapho kucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi lazo zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsikamdanda. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.